So we see card descend of a VOA in Jebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, leyo yindlela embi kakhulu ukuthi ngabadingele indawo eseduzane ngakhona ngale. Kathi amawusika hulumende emaningi kangaka behlulwe yini ukuthi babadonisele eduze ngale. Kungala mali yokusuka kufanele size lapha, so that means uyehluleka kaphela ukuthi angafaka amaphepha zakhe.
Imithethandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lama-by-elections ngombendisho ihlale emadolobheni ehlukeneyo elizweni namuhla.
Thina lokhu siqhubekela phambili sikhankasa emabandleni. Sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Lamanye amakhansila aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukwengezelela inani labahlatshwayo elizweni abeqembu abesifazana abajabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia ele-Creative Passionate Women sebembise izibhorane endaweni ezimbili koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale lokwamukela ababhalisa ukuze bancintise kukhetho lama-by-elections ele-nomination court ele-Matabeleland North lihlale namhlanje koBulawayo emthethwandaba kamantshi e-Tredgold. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu lithi kuhle ukuqhutshwa kwama-by-elections kodwa lisola umango ohanjwa ngabazophanyeka amaphepha abo ukuba bancintise kulolu khetho kwabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission koBulawayo. Okufakazwa isakhamuzi sakoBulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Gideon Mangena.
Hayi, leyo yindlela embi kakhulu ukuthi ngabadingele indawo eseduzane ngakhona ngale. Kathi amawusika hulumende emaningi kangaka behlulwe yini ukuthi babadonisele eduze ngale. Kungala mali yokusuka kufanele size lapha, so that means uyehluleka kaphela ukuthi angafaka amaphepha zakhe.
Owaxoshwa edale lephalamende emele inkulumane constituency kodwa osebuyela edale lephalamende engayanga kuma-by-elections umnumzana Phulu kucaca ngomunye wabasola ukuqhutshwa kwe-nomination court koBulawayo.
So okwenzakalayo ukuthi siyacina sihambile futhi e-court sisiyachallenge ukugazethwa kwama-by-election kuma-constituency ethu. Thina sile court order ethi asixhothwane siloko singamamember of parliament. So yikho okwenzakalayo la. Simangalisa kakhulu ukuthi i-nomination court ye-Mathi North kungani senziwa koBulawayo. Akuhambelani le ndaba ye-devolution esasivele sikhuluma ngayo isikhathi sonke lesi, which is part of policy kahulumende. So kuyinto eyisimanga kakhulu. Ngingazi ukuthi ama-candidate wona athini ngendaba enjalo. Isizathu sakhona bekungakasizi.
Umnumzana Kudakwashe Mavula Musanga omele iZANU PF eBinga North ngomunye wabenelise ukuphanyeka amaphepha e-nomination court e-Tredgold Magistrate Court namuhla.
Sikhayelele ukuwina, nothing more than a victory. Sikhayelele ukuwina, sikhayelele ukuwina kakhulu ngoba uhulumende wancedisa sibe i-ruling party, ancedisa sibe i-child devolution. That child devolution is there for everyone to see. So khathesi abantu bevuleka amehlo ukuthi hayi i-ruling party ilothando labantu bayo. So siyabonga.
Unkosikazi Elifia Moyo osuka eCholocho owebandla elibusayo ubuye ekhaphe unkosikazi Musa Ncube Mathema onguye abamkhethe ukuba abamele.
Sithi thina ukhetho lolu silulindele, silulindele sifuna ukuthi sizikhethele inkokheli esiyifunayo ezasincedisa kukho konke esingake sikhala ngakho elizweni. Khathi sisikhethe ukumelwa nguMusa Ncube ovela eCholocho emhlabangungo line kuCholocho South Constituency.
Obekhokhela i-nomination court yeMathabeleland North koBulawayo umnumzana Richard Sibanda uqale ukwamukela amaphepha aba abakhangelele ukuncintisa kukhetho ngombimbitho 26 ngehola lechumi ekuseni. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama-by-elections ngoZibandlela 26 kuyonale inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuphathwe lolo khetho. Ama-by-elections la azaba ngawokukhetha amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi amenyezelwe yizekhi. Bakhona abazabuyela edale lephalamende kumbe ekhansilini bengayanga kuma-by-elections ngezizathu ezehlukeneyo ezimenyezelwe yizekhi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idale nomination court eGwanda lamukele amaphepha labo abafisa ukuncintisa kukhetho lukakhansila kuward 7 eGwanda lamhlanje. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwaye ngumeya weGwanda umnumzana Justin Majale libandla le-MDCT elisetheswa umlando wokusekela ibandla le-MDC Alliance ebelikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lingakaguqulwa ibizo selibizwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change, i-CCC. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Amabandla ezombusazwe azancintisa ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 eGwanda agoqela ele-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, ele-ZANU-PF elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lele-ZAPU elikhokhelwa ngumnumzana Sibangiso Nkomo. Ngemva kokwethula amaphepha akhe kudale le-nomination court, wayengumeya weGwanda umnumzana Jason Majale webandla le-CCC uthi kuye leli lithuba lakhe lokuqedisa indima aseyiqalile engakaxotshwa.
Thina siqedisa indima eseyiqandayo zonke inhlelo esazivumelana nayo lezakhamuzi zika-ward 7 yinto esilandela ukuthi siyiphuduke njalo sesihamba nesiqubo esikhulu ngoba kumele sizame ukuthi sikhavise lesikhandlisana esalahlekayo.
Umnumzana Vusani Mhlanga owake waba ngukhansila weGwanda webandla le-MDCA ngomunye layo ofaka amaphepha akhe.
Ubunye-ke izikhalazo zabantu ukuthi zehluke ekhansilini zibanjwe ngendlela efanele ngemva kokukhethwa ngabantu xasezawuphumeleli hlale phansi labantu kusebenze ndawonye sibone ukuthi okade kuhlupha kuyini kungayincedise kanje.
Umnumzana Lizwe Nathi webandla le-ZAPU uthi uzasebenzelana loZulu ukuqhuba inhlelo zika-ward 7.
Sinama-problems esilawo njenge-ward, siyawazi. Sincedisana nini, sibone into siphuma njani. Problems esilawo, ziningi izinto ezisihluphayo ewardini, ziningi izinto ezifuna ukulungisiswa. Kasiboneni ukuthi indawo yethu iyaphumelela layo ibe yisigaba esikhanyayo.
Asenelisanga ukuxhumana lo mnumzana Thembelani Madudu ozamela iZANU-PF. Ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 luzaqhutshwa mhla zimathumi-mabili lasithupha unyanga kambimbitho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umnumzana Douglas Monzora wenelisile ukubhalisa amabizo amalunga ebandla lakhe afisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections esebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Amanye amabandla agoqela elitsha ele-Citizens Coalition for Change lele-ZANU-PF lawo enelisile ukubhalisa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuphela kohlelo lolu ekutshoneni kwelanga, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Witness Dube uchasisa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Umbutho wethu we-MDC Alliance ufakile amaphepha ilizwana lonke nje ama-candidates ku-council laku-National Assembly. Kobulawayo ayisifake zonke indawo kuma-council. Kumisiwe indawo ezimbili iphumula lenkulumane ngodaba lwe-PDP lolo lusasemthethwandaba. Ngaleso sizathu asisakwanisanga ukuthi sifake, kodwa kubo insiza bafakile. Ngigcine ngikhuluma labo emini bese befakile eGwanda bebese court eMathebelele North iPinga North constituency. I-candidate yethu ifakile amaphepha eCholocho South. Yikho mhlawumbe esingaba singasazwisisananga le-candidate yethu ngithemba ukuthi sibambile isikhathi sokuyafika ukuyafaka amaphepha ilizwana lonke nje leZimbabwe hayi kukhanya kuhambe kuhle ngokuzwa kwami ngonobhala
umnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye chazisa ngabaza kwenza kubandla lakhe
Zulu amakansila ethu akobulawayo aseregistile ngu-Ward 26 uNomeni Hlabani Ward 21 Thevimbo Maphosa Ward 20 Enes Rafamoyo Number Ward 19 Christopher Dube, Ward 18 Consilium Lalazi, Ward 12 Lilian Mlilo, Ward 9 Mutalington Mabuto, Donaldson Mabuto, and Ward 8 Edwin Ndlovu. Laba ngamaqhawe afela iconscience yawo.
Ingcitshi kwezombusazwe womnumzana Pride Mkhono uthi kwezinye indawo kuza kuba nokushikilisana kwamabandla ezombusazwe kodwa kwezinye indawo kumgceke ukuthi iliphi ibandla elinqobayo.
Iparty entsha ikamnumzana uChamisa e-Citizens Coalition for Change ilakho ukukwanisa ukuthi ithole amasitsi lawo ebengawo MTC Alliance lapho baxoshwa khona nguDouglas Monzora kodwa kulamanye amasitsi angamanga kahle nxa sikhangele umumo wama-numbers ngakhangela indawo enjenge-Epworth lapho kulo mnumzana e-Thrich Kureba iRand PF candidates abayifakileyo ku-election eledlulele lika-2018 itshaye 10,000 plus votes i-independent yona iRand PF yathola 16,000 something votes so kutsho ukuthi ijumo lokufaka i-candidate yodwa kathesele ezama yikuthi ihlanganise amavoti nalawo ngoba
Idale le-nomination court eHarare liqale umsebenzi wokubhalisa abafisa ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections lukambimbitho mhlaka 26 namhlanje ekuseni laselikhipha amabizo abantu abazancintisa ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi sezoqinisa imikhankaso yazo yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukujova inani elithe xaxa elizweni okungenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni awethule izolo, uhulumende uthe inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le selisedlula kancinyane izigidi ezine ukuphela 4.2 million yena ehlose ukujova abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukufikisa i-head immunity ngesingisi. Abantu abahlaselwe yi-coronavirus kunsukana ezedluleyo bedlula amakhulu amabili 235 kwabhubha abalitshumi lanye 11. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi Yoseni Svanda.
Into esiyehlise inani kakhulu elabantu abale COVID-19 siyananzelela ukuthi abantu abaningi lokhu beqhubeka behlatshwa injection ye-vaccine ikanti njalo iningi labantu liyananzelela udingeko lokuba umuntu abe le mask, umuntu abe khatshana. Mbona ngani lokhu kuyayenza ukuthi inani le-COVID lidede. Njalo siyananzelela ukuthi lalaba abaseduzane lathi abeGoli okujayele ukubuya khona abantu abaningi abale-COVID inani labo selehlile. Khonokhu njalo kuyanceda ukuthi inani lethu lehle.
Ziqhubeka njani ihlelo eliziqhubayo ezokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19? Kungabe kulengxaki na elidibana laso?
Siyananzelela ukuba iningi labantu selikubona ukudingeka kokuthi bayehlatshwa injection. Thina lokhu siqhubekela phambili sikhankasa emabandleni, sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Siyananzela njalo ukuthi lamanye amakhansila aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini endaweni belethe-ke i-vaccine ibeduze labantu. Kwezokuthi abantu bekwanisa ukwenela ukuthi bahlatshwe. Akula mgoqo ekhona. Into kuphela eqakathekileyo naleyo ukuthi siqhubeke phambili lokhu sikhuthaza nalabantu lokuthi layo uhulumende abe lohlelo loluletha i-vaccine eduze labantu.
Lo umfundisi Hussein Swanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. umongameli Joe Biden wemelika uthi ilizwe lakhe lizethisa izijeziso zenotho umongameli Vladimir Putin wele Russia ofuna ukuhlasela ele Ukraine. Abezindaba Associated Press bathi umongameli Biden wethule lokho izolo ekhuluma lentatheli izindaba ngomumo osemngceleni wele Ukraine lapho ele Russia eselifake ibutho elihlomela phelela limelele umlayo ovela kumongameli Putin ukuba lenzeni. Kodwa umnumzana Dmitry Peskov isikhulumeli sikamongameli Putin uthi izijeziso zenotho singaba buhlungu lanxa zingasoze ziguqule izenzo zakhe. Eli Russia lithi kalifuni ukuthi le Ukraine lingene kumanyano owe North Atlantic Treaty Organization iNATO evikela ngezikhali amazwe akumanyano lo engahlaselwa. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ingxabangxoza ephakathi kwele Russia le Ukraine ilembelo ende kakhulu evelela kuSoviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpe eziningi ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe ezeRussia eUkraine ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni imngcele leyana eqonda leBaltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane leNATO loba angaze anike izikhali eUkraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sifuxoxisane. Kodwa njengokubona kwami nxa uBiden efuna ukuthi avikele iUkraine okuba ilokhu ekhuluma lokhana akusancedi lutho. Ngoba ujaha lo uPutin sevamise eqonde khona ukufaka amabutho akhe eUkraine. Mina ngibona ngathi amabutho eAmerika kahle angene eUkraine. Bahle bangene leNATO, hatshi lokho akutshoyo ukuthi bazonikeza izikhali iUkraine. Lokhu akusenze kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha iDonetsk.
Lokhu ke Ngwenya okwezithezo zeNATO kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe leRussia ngokuma kwalo? Lo Putin ngokwakhe sibi
izijeziso ezikhulunywa nguBiden izijeziso eziqondane lama company amakhulu eRussia alama business eAmerica eEurope. Ngizanginika umzekeliso eGazprom. IGazprom singathi yicompany esupplya igas iEurope yonke, icompany enkulu kakhulu khona ababukeli bebhora bayibona nje ibhaliwe ukuthi Gazprom. Impompi zayo ezinjenge feruka ziyedlula khona eUkraine zisiya eEurope. Kutsho ukuthi nxa iAmerica iqonde ukuthi ifake izijeziso ezinkulu kakhulu bayakwanisa ukuthi bavale iUkraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya eEurope. Ezinye izijeziso ziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft o Facebook o Google o IBM amakhampani amakhulu eAmerica ase eRussia bayakwanisa ukuthi bathi savunyiswa.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe kubexoxa lo Gifts Dube we Studio 7 eseHarare. Ulife Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa nabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Abeqembu ele-Creative Passionate Women elabesifazana abalichumi lasithupha i-16 abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia sebembise izibhorane ezimbili zokusiza abahlali bemalokitshini eChabalala leNtumbane koBulawayo. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasanda.
Amakhosazi la ahlala edolobheni lePerth bahlangane ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa kunhlelo zokutholisa abantu amanzi kakhulu edolobheni lakoBulawayo lapho akhulela khona. Unkosazana Rose Ndimande umele umama lawa uchaza kabanzi ngenjongo abahamba ngayo.
NgoJune 2020 kwaba lohlupho olukhulu olamanzi ekhaya koBulawayo eZimbabwe. Kwasithinta kakhulu singomama njalo siyinzalo yeZimbabwe. Saxoxisana ngodubo lwamanzi olukoBulawayo. Into eyasihlukuluza kakhulu ngikuzwa kuthiwa sokulomkhuhlane wesihudo owawusuthatha le mphefumulo yabantu bakithi.
Kuthe kunjalo sebehlangene bazipha igama baqala ukubuthanisa imali kuya phambili egcizelela amandlimande ngohlelo lwabo.
Iqembu leli labomama ibizo lalo kuthiwa yi-Creative Passionate Women, esayifoma ngoJuni ngonyaka ka-2020. Sayenza i-Haiti ngoJuni, sanxusa i-community yethu yeZimbabwe ekhonapha ePerth. Savumelana njalo ukwenza enye i-fundraising esayenza ngo-October, i-African Dinner.
Izakhamizi zijabule kwamagama. Umnumzana Edward Nkomazana uhlala eChabalala. Unkosikazi Thipofu esinye njalo isakhamizi seChabalala ngomunye obamukele ngentokozo uncedo lwamanzi.
Ngiyajabula kakhulu ngamanzi la engiwabona lapha. Besinosuku kakhulu ngamanzi evalwe. Hamba sicele emathethi. Sitabe phansi labo kade besenzela umuntu abantu benkosi besinika. Kodwa ilayini yakhona ibe nkulu, asifikanga emzimbeni. Silayine izethise lapho kuthiwa khona amanzi.
Umnumzana Alben Ndlovu wenhlanganiso yezakhamizi eChabalala Residents Association yena ke ngomunye wabaveze injabulo ngoncedo lwezibhorane lezi.
Sithanda ukubonga omama abe-Australia bengomama bazele abantu abangomama eChabalala ekade besihamba almost 7-10 kilometers bedinga amanzi bevuke ekuseni. Abisambama bedinga amanzi ngoba besiba le-shortage yamanzi ekuhlalanga almost 1 month yonke, 2 months singalamanzi, singaladrop yamanzi. Kodwa but as of now njengoba ngikukhangela ukubana irigi sikhona la.
Izakhamizi zale ndawo zithi zizavikela ukubhidlizwa kwezibhorane lezi lokuthi zingatshontshwa. Umnumzana Godfrey Dube uthi bazimisele kulokhu.
Mina ngikhona futhi ehlangothini lwamapholisa ngingu-chairman we-TPC okutho ukuthi Crime Consultative Committee eChabalala Police Station. Silokupatrola ebusuku sikhangela indawo yethu silokuthula na. Sesizazama ngendlela zonke ukuthi indawo lezi zini ngoba yonke into ephila emhlabeni iphila ngamanzi. Umuntu onemali ongelamali xa engaswela amanzi uqala mpilo.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlezi zikhathazekile ngoduwo lwamanzi wona asekhanya eseligolide kuleli dolobho. Kodwa abadabuka koBulawayo bebehlala e-Australia abe-Creative Passionate Women sebenze abahlali bentumbane leChabalala baklamase babobotheke bajabule ngamanzi asetholakala eduze ezibhoraneni ezembiweyo. Amanzi yimpilo. Ngimele Studio 7 eChabalala, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Abasungule uhlelo lwe-Operation Dudula kwele South Africa oluhlose ukuxotsha abakwamanye amazwe kulelo lizwe. Lokhu beqinisa elokuthi lolu hlelo luzasungulwa endaweni zonke zelizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa ezingafuna bokuza kulelo lizwe zithi azibuyeli emuva ngohlelo lwe-Operation Dudula. Kulolu hlelo abakwele South Africa laba bahamba bengena esitaladeni, ezitolo, emisikeni lezindlini kwezinye indawo besithi bazingela labo abaselizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Simpiwe Shabangu nguye ukhokhela inhlelo zalolu hlelo elokishini le-UVEL ehlala beZimbabwe abaningi. Uthi lolu hlelo bafuna lungena kuzo zonke indawo elizweni.
We are against lawlessness that we see. Mainly it's been done by this undocumented foreign nationals. Laba abangekho emzansi ngokungomthetho abahlupha even taxi owners taxi drivers because ukuthuzwa even ama custom wabo lawa zokugibela ema taxi abahambe uka unapologetic about that.
Emavikini edluleyo usabalele imfanekiso eminingi enhlelweni zabulenjini beinternet izalwane zakwele South Africa ezikulolu hlelo zixojaba kwamanye amazwe abathengisa emisikeni lesidaladeni ikakhulu erenkini yemichova eBarakwanath eSoweto. Isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo luntu Nkosazana Nobuhle Ajit ngomunye okhulumela labo abesebethathelwe impahla zabo kwathiwa baphindele kubo.
Kulababhuti nje ade bamba bephethe imvuku bethi abafuna ama-foreigner lapho. Sasesihamba ke door to door sibafuna ke labo bantu sabathola ke labo ama-foreign nationals la acotshiweyo lapho kade bethengisela khona. And inhlizane ubuhlungu ngalokho engikubonileyo because hey bona uma besho bona ngawabo amazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva abazi ukuthi benzeni baqalephi.
Kodwa-ke umnumzana Shabangu uyaphika ukuthi kulolu hlelo abantu bayahlukunyezwa bathathelwe impahla zabo. Uthi benza lolu hlelo besebenzisana lamapholisa.
Our operations are happening peacefully. We don't loot, we don't even take a street extracting no more. Sasi zinto zakhe ahambe naso. Where sazi khona ukuthi ungene ngomthetho bekuyisitende se-South African, sisibuyisela ku-South African. They must go back to their country, beze ngendlela e-right, documented.
Lolu hlelo seluthiye iningi lezalwane zeZimbabwe zethuke kakhulu. Abanye bethesa umlando amabandla ezombusazwe abalisa ele Economic Freedom Fighters, i-Action SA, ne-Patriotic Alliance, alenkokheli ezijojozela ukukhitshwa kwabakwamanye amazwe emsebenzini lelizweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi lesi yisimo esiyingozi esidinga ukuthi uhulumende asukumele phezulu.
Kuzoyenza ukuthi isimo siqhubeke sisiba sibi kakhulu, ikakhulukazi ngabantu bokuza. Kuyinto mpela esiyibonayo ukuthi izoba yinkinga njalo iyodala udusho olukhulu kakhulu.
Kusenjalo i-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ithi sithole imbiko evela kuzalwane zeZimbabwe eJohannesburg lesabelweni seLimpopo zisithi sezitshelwe ukuthi kungafika isikhathi esithile zingabuyelanga kubo zizawukhomba olotshwala. Embikweni oyethulwe yilo ofisi izolo ikhuthaza abeZimbabwe abazithola sebesesimeni esiyingozi esidinga ukungenela kwayo ukuthi babhalele kunombolo zeWhatsApp ezeofisi yomeli weZimbabwe ePretoria u-063-712-6156 kumbe econsulate yeJohannesburg ku-082-824-9435 kumbe uconsulate yeCape Town ku-067-379-4379. Umongameli Cyril Ramaphosa laye usethule ukukhathazeka ngokwethuselwa kwezalwane zakwamanye amazwe wathembisa ukuthi ibandla lakhe selivumelene ukuthi liqakathekise udaba lolu ukuze kungagcini kuseba kubi. Ngimelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Ngesukani esikhangele ezinye zendaba ezisikhokhela imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho ihlale emadolobheni achiyeneyo elizweni namuhla. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqonisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kwengezelelwe inani labahlatshwayo elizweni ukufikisa i-herd immunity. Abeqembu labesifazane abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele-Australia sebenzise izibholane endaweni ezimbili koBulawayo. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.